Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mkela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 2 Mpandula 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kwabulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe.
Ezindlela ngithi mina abantu bobulawayo ngakhetha ulutho lwabo. Ungaze ubenzeni bayabambelela. Asima ngali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumadebeleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebhonasi lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyakeni ezileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika lelo teso kubanga. Izo sokuthiwa hayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeta phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela kuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we-Studio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe. Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye lezanu PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi, othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulume ngembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele khona bani. Abantu bakobulawayo ngedluleni umantu bemadeleleni bale mbali esikhathi iyihistory enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani wabajedisa. Sizakhumbula ngamphele -80s ngesikhathi seguguru awundi sili abantu babe ngobuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawa babambela kuzaphu. So ukuthi esokuvuma ngo-2000 labana kuvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokusukuluzwa kwabantu lokubotshwa kwabantu kodwa sanandlela abantu babulawa babambe ngezindlela ngithi mina abantu babulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umani bakhe bengakhetha ulutho lwalo ungaze ubenzeni bayabambelela. Asima ngali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumadebeleleni and ngaso kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxozela lokwethuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokusitshawalani abantu bakhona abathinti bayaqina bebambele khonapho kuyikho libona amabandla enje ibhithizela njalo singabaleli iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhuluma odlula abantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubandlulwa abathi i-marginalization. So kulama iziqemqem zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babandlululwa laphana laphana amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingathi kulama-activist amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethathe i-advantage kulama-activist ngabamba bona aba bantu kuzabalula inxaso nasikhulumeni ngokhetho luka-2018 abantu senelisukubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengaze bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyabe isazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani kukhanya kubhithizela kobulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi bandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyaka ozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa kakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisana ayi-opposition nxa bengalungisanga inhlubo zabo kuhle ngikhuluma nge-MDCT ngikhuluma nge-PDP nxa bengalungisanga into zabo kuhle ukuthi bona emabandleni abo balungisa into babambana. Ngibona bobulawayo mina kungavukela ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-PDP, lahlanganisa abantu be-MDCT, lahlanganisa abantu bezaphu, lahlanganisa abantu abakumjuru ngoba kukhanya ngathi abantu bangapha sebefuna ukubambana. Bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yimanje sizwa nxa ugodi ebantwini la. Bathi sebesetshenzise kakhulu. So labo sebefisa ukuthi bake bazibambele izinto zabo, badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo. Engxenye kungenza indaba le yokubandlulula ukuthiwa i-marginalization yokuvuswa amakhampani kubonakala. So ngiwami umbono omncane ngala mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokungokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Hello ke ngumnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azila themba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenze yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU umnumzana Jafet Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ah sine singani siyakhathazeka, siyakhathazeka kakhulu ngokuthi employer esikhathini esiningi umgijimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama members ayakukhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungalabo ukukhulumisana okukahle okuqondileyo njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena kodwa ke thina ema services siwanika ikakhulu ngakhangela nje izisebenzi zakahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anika ama services elizweni. Kodwa indlela yizisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle akula sivumelwano kodwa ikwa kuthoyo ke employer ukuthi uzabhadala ngale kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile eminyaka nedlileyo ukuthi bakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika kulelo leso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkhona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye ama-data phambili. So udubo olukhulu nje kodwa kuyajenisana ukuthi hhayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lulamali.
Kodwa njengezisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozoliyithola ibonus?
Akukabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hhayi sizayithola. Ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector because uhulumende yikho lapha abantu abashuwade ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutsho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba, amakhampani angavali.
Hello ke ngumnumzana Jafet Moyo onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ubexoxa le studio 7 eseHarare. Ibandla leMDCT lithi lilungiselela uyajengisela emhlanganweni weUnited Nations ngapha kwele Melika kumavili amabili azayo. Leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
If you reach out to amaZimbabwe amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under MTC alliance, sesi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York, and lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase South Africa ukuthi labo babambane lathi, ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi laye uyabe khona eNew York, and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya lo ntombazana eSouth Africa, sibiza simema abafowethu nabodadewethu abaseSouth Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu nelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokuthindezela, and umbuso ole corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also lokuthi ngabantu abathengwayo, ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirts ezimali ukuthi bakhankase, akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abadoje estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe ulesupport from abantu balapha e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika eVirginia.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelo amshweshwe
Lamlela nampaba fobembula
Yikudivana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketha village njalo ngixoxa lo sobhuku walesisigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela kuhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngisobhuku mphinde ngikhokhele i-association okuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots, kodwa sincedisana nohulumende ngoba kuwonalo umnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association ne-Ministry of Culture district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukanini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona kukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds kuhlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo, osobhuku, abalisa, izinduna, abelapha izinatha lezinipha lenkokheli zamachurchi nengatsha zikahulumende u-DA namapholisa, sizibonisana ngokuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza i-chance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo engawohulumende esiphile sizayiphatha njani, ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifuna ukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Ngisakhula lapho engikhulele khona kithi lekomadlambu zibe zigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisaziningi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo.
Izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele iwosana. So siye saya koBulawayo sacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi siyisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona sibona kuyizikhonkwane khonokhuyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi ngokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusiya koBulawayo kusehla kusiyenjeleke iwagweli iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka-7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazinitshele ukulandela isiko kodwa sitshele bona bokusincedisa ukucija njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini?
Iwosana ikudepartment yokucela izulu. Isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lo wenyanga.
Yena usuke kusangomeni usuthwasa usiba inyanga.
Iwosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu eza kuphunywa lidlozi. Kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa-ke kuphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo. Nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu. Nxa abantu bengasahloniphi imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani ihlandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi ecubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Ye mama sikulodaba lwenkosi lapha inyanga isifikile lapha okuthiwa khona uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lina ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa khona ikhona enye inkosi ekhethiwe?
URaphael Khumalo nguye singaye sibile silungiselela khona umkhosi mhlaka 22 kube yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa-ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye nemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisuye Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani?
Hayi, asikuzwisisi ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza engumfowabo kaLobhengula ewabulawa nguLobhengula belo embulaleni abo lobukhozi ukuthi uzambangisa. Yikho kutho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alubana babekubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi pho esiwabona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka-9 njengoba uRafael simfaka mhla ka-12 awusoke kusebenze lokho esikukhangeleyo okukhangelwe ngumthwakazi ngokamhla ka-12 ka-Rafael kanti-ke naye khona lokho nxa bemfaka ukuthi hhayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lidlozi labo lonke nxa befaka umuntu ukuthi hhayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi luyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke hatsho ukuthi abe yinkosi inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka-12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani?
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi sile nkosi. Lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yi-fasi trade ngendlela abangakhangela ngayo. Kula malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto eziyimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu. Okwenzeka ukuthi kube umbuso opheleleyo ongasoze ube umbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingeni kwezombusazwe ngoba okwakhe i-kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake u-prime minister kumbe ufake u-president. Kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi nguNkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho?
Uhulumende lanxa engayimukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-educatele inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa-ke inkosi amaNdebele basebelaye ukuthi hhayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hhayi, kuyezwakala. Lingavalelisa uZulu?
Hhayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo isiyofanika lo ayisiyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima. Egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichazisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho esiqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhona. Lokho sisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje, sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. This year sisalinde ama-donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku group yetu. Nakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistributa kuphela. Ikukhuluma labo one to one, siqondane labo, sibafundisa. Njalo abafana laba ayisibo bafana abancane, nabafana sebekhulile, abanye sebebuye eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Lungelo Sibanda, Thulani Ncube, u-Antoni lo Thobani ngabantwana sebeke bayazama le msebenzi, babuyele basesikolweni ebhentini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba la matitsha lawo acina engani abakusisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elithaya emhlane, but ngiyakuthi ubesikolo besesifuna waligunda, engafisi lokugunda i-dread lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu. Njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodata, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu kurongo kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vele abafuni, ngangcono basuke ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha bazakuya,
besuka lapha sisazama njengamanje bengilokhu engigijima ngoba ukuthi bakede ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizabenzela khona laba bantwana ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa, e-international, ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenza eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo, besicela kumadona sicela lapho kufanele benze ama-projects, income-generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulu olungelo labothulana. Sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise. Labotitsha babo bayabancedisa kakhulu abantwana laba. Sebele-team yesokha, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besisese ku-Ward 4 eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources. Sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi kuphela, igcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu esawima, unkosikazi Joyce Dube, esixoxelayo esejohannesburg kwele-South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha e-Washington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Ingoma kaMafikizolo isigqibela uhlelo lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.